uzathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi abantu babuyele emsebenzini baqalise ukuthi basebenze umnotho welizwe. Singakhangelisisa sabona ukuthi okwenyanga ezintathu ezine ezedluleyo abantu bebethethisana emaphepheni bebetshelana into ezimbi besenza into ezingakhangelelwanga ezokuthi bengasebenza bonke. So uzathatha isikhathi sibile ukuthi ithemba leliyana esasilalo njengabantu abakuphathi inye libuyele njalo uhulumende usho abantu bakwanisa ukuthi basebenze bonke ndawonye. Ubona njengani umongameli welizwe uzayenza futhi ukuthi abe le cabinet reshuffle, uzakhiphe abanye abangathembekiyo, efaka abanye esingathi yena uyabathemba? Kodwa yikho esiwubonayo ongenzekana nxa iCongress isiphelile, kodwa uzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi i-economy iqalise ukuthi itshengise ingqobela phambili.
Lanxa engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe le-cabinet angathembekanga okhuluma ngawo, ubona kusiza yini lokhu ngoba udaba olukhona ngolokuthi ilizwe kalilamali?
Ukuthi ube nemali nxa ungelayo, kumele ube ngumuntu othembekileyo, umuntu ohlalisekileyo, umuntu othengisa ukuthi nxa engazuzi imali yangikhona uzayisebenzisa ngendlela oyicele ukuthi uyisebenzise. Khathesi sibona ukuthethisana ukhona, sibona ukuxabana ukhona, sibona ubudlwangudlwangu obukhona. Akuthengisi ukuthi abantu bahlalisekile, akuthengisi ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise imali ngendlela okumele zisebenze ngazo. Sibona i-budget eliphume khathesi uhulumende okhangele usebenzise 82% ubhadale isebenzi kuphela. So uthi uhulumende lo azuze imali kumele alungise imithetho yakhe e-indigenization ukuthi abantu abalezimali zabo bakwanise ukuthi babuye lezimali zabo bethabile.